Esikubonayo lapha abantu betshontsha izinto begqekeza bezabalaza kulento eziningiphakathi bangaba bekhona kade belesifiso sokutshengisela ngokungasuthiseki ezintweni ezithile ezenzakeleyo eSouth Africa ikakhulu kubotshwa kukaZuma kodwa ngenxa yokuthi kuvele abantu kukhanya balezinto zabo abangazithandiyo ezinye labanye futhi khanya ngabantu abalambileyo abanye vele izigebenga ezihlala zilinda amathuba nje yikho okwenza sicine sesizibona sesiphakathi komumo lo esiphakathi kwawo.
Umongameli Ramaphosa sibone izolo esola kakhulu loludlakela sithi luphehlwa ngabantu besebenzisa ukukhethana ngemihlobo esingathi tribalism. Ungathini ngalokho?
Indlela akhuze ngayo mina iyangisolisa okuyikho kube imbangela yokuthi abantu baqoqane akakuboni yena uzibonele abantu abaqoqana ngokomhlobo abangamaZulu yikho ukubona ngani khona kana ukukhuza kwakhe laye akutshengisanga ukukhalipha akutshengisanga ukuqedisisa ukuthi udubo luvela ngapi abantu bazaqhubeka ngoba ngendlela akhuze ngayo ubengani uyabahlokoza ubengani uyeyisa ubengani kalandaba lokuthi abakubhikishelayo kuyini angikholi ukuthi ubeqedisisa kuhle udubo lukhona lokwenza abantu babhikisha yikho sizabona abantu beqhubekela phambili okunye futhi indaba ze lockdown kuvaliwe umhlaba abantu bazondela ukuvalwa kotshwala isebethole into yokutshona begwejisa besenza beganga
ukuthunyelwa kwamasotsha ezitaladeni osokwenziwe ubona kuphathisa na
Ngangikholwa mina ukuthi uhlupho oluse South Africa luzaqedwa ngamasotsha emgwaqweni. Ukungena kwamasotsha kuza yenza abantu bavungame ngamandla. Kuzalahleka imphefumulo eminingi. Sibone lo Julius Malema esincane ukungena amasotsha labo ibandla lakhe likhokhela lizangena emgwaqweni. Okutshengisela ukuthi khona udubo lukhona asodubo olufuna amasotsha phakathi. Ludubo olufuna abakhokheli bahlale phansi, bakhulumisane, bazwelane labantu, balalele futhi lokuthi abantu bathini ukufaka amasotsha sokungenza uhlupho lolesi lukhangeleyo olokutshontsha luqhubekele lusiya phambili abantu sebeza babegijima bebhoda lapho ngela amasotsha khona anti khathesi kuseJohannesburg leKwaZulu Natal sezabonela kwamanye amaprovinces abantu sebesiyatshontsha khona ngoba kula masotsha ngenxa yokuthi uhlupho olubafaka emgwaqweni olubenza batshontshe balute amasotsha angeza ke alusolve lusolva ngabakhokheli bepolitiki.